isinqumo lezi yiso sibile besikhangelelwe ukuthi singenzakala okwalamuhla. Ngoba ngithi ungathi uyakhangela kuhle kuhle ujaha lo upresident we-Ukraine. Ngoncedo lolu aseluzuzile besikhangela nje amalanga adluleyo lapho ukuthi sekuphose kube le 500 days zempi ye-Ukraine lele Russia. Uncedo lolu aluzuzileyo olwenze kubambe kuze kube yi 500 days zonezi esikhuluma ngazo luvelele khonapha kuna lamazwe ase-NATO. So amazwe la inhlanganiso ye-NATO amncedisile kakhulu. Ngoba kuqalisa impi wayengathi kalazwe ingqondo zokuthi angaba ingxenye yaleli qembu wayefisa ngoba ungakhangela yikho akuchayelwa iRussia ukuthi khona ufunelani ukungena abe ingxenye yeNATO ngoba kuzabe sokusenza ukuthi iNATO ibe lelizwe eliseduze eborder ye-Russia ukuze ilizwe lelo libe yi-member ye-NATO. So kusitsho ukuthi laba abase-Ukraine kumbe ngithi yona i-Ukraine iyabe isiseduzane kakhulu le-Russia ukuthi laba ba-NATO sebengafaka izikhali zabo e-Ukraine zikhangele khona ngale e-Russia. Yiko kona loku akuchayelwayo lo ujaha uZelensky upresident we-Ukraine. Yiko ke nxa esengathi uyatshutshisa ukuthi angene abe yimemba bayesabela ke laba abe-NATO ukuthi bangamthatha khathesi sekungaqhamuka impi phose maybe i-Third World War. So ke bananzelela ukuthi kungangcono bake bangathi bayadeda kancinyane, bayamqobotsha kancinyane.
Ikusasa ke kubudlelwano be-Ukraine lomanyano lo o-NATO kanye lele Melika, njengoba sibonile uMongameli Joe Biden ngaphambilini ukuthi laye ubesekela isinqumo esithethwe lamhla.
Ngibona ngathi ubudlelwano be-Ukraine lamazwe la inhlanganiso ye-NATO izaqhubeka injengakhona lokhu eyikho khona. Ngoba amazwe la angamazwe amiseneyo, ameleneyo, amazwe awe-NATO le Soviet Union layo iqoqabayo ngaphaya neceleni ngathi le ingathi le China ibe le India ibe le Saudi Arabia lalaba o Iran. So ke kungathi kumelwe nokona phana angikhole ukuthi bangayekethisa laba be-NATO ukuthi bayemelo lo Zelensky